passports ivela ntinge yabo bengazigcinela iyi attitude ka client bengazigcinela ipassport anti ivele ngeyabo kodwa ama title deeds akhe hayi cha ngeke bathinte ngeke babambe.
Nxa kuyikuthi ngempela umphoko kukhona okuqakathekileyo afuna ukukulanda kule South Africa, kuyini okwehlulayo ukuthi abambise umthethwandaba amaphepha endlu yakhe okwesikhatshana?
Abantu laba bengacina bethethe indlu yakhe. Akula kuthembana, ake ngikufake ngaleyo ndlela. Akula kuthembana, ngakho akafisi baba umphoko ubana labantu bebe le access to ama title deeds.
Akhona yini igqwetha amanyathelo elizawathatha mhlawumbe ukuphikisa isinqumo lesi emthethwandaba waphezulu owe High Court?
Hayi, ukuthi basincitshe ipassport hayi kulandaba lokhana. Besivele sikukhangele ukuthi bazasincitsha. Ngakho ekusincitsheni kwabo vele awulanto esimangalisileyo. So sizalinda ukuthi senze i-trial kuphela siqede ngayo indaba yakhona. Ukuthi umuntu acabangele ukuthi kube lo muntu ocabangela ukuthi baba umphoko uzabalekela icala, angazi lo muntu abecabanga njani ngoba ubaba umphoko ukhona aphelizweni 3 months. Lokhe reporter le emapholiseni 3 months indaba lokhe yangenayo lokhe ule form 242 ola docket asikaphiwa le trial date. Ngitsho lanamhlanje asiphiwa nga trial date, awula maphepha esiwaphiweyo. Thina si ready for i-trial anytime angasinamaphepha siyangena senze i-trial.
Yebo, uyatsho ukuthi alikaziswa ukuthi uzathonisiswa nini ubaba umphoko, kodwa ngokwazi kwakho ngokuhamba komthetho ukhangelela ukuthi luqale nini ukuhluzwa lolu daba?
Asikabile lwazi ukuthi uzathonisiswa nini. Bazasitshela mhla ka 10 October ngoba sicele ukubana basitshele ukuthi bafuna ukumthonisa nini ngoba thina silungele ukuthonisiswa. Abe state bade ngabe ready. So nxa sebe ready, once their house is in order, thina we are ready to roll.